Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Ntulikazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona.
Yes, thina njengebandla le-National Business Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela, ngubani ozakhokhele, kungaba yinto engahlupha.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwesiphathamandla seZANU-PF lese-MDCT phezu kodaba lokutshengisela ngabathi bona ugatsha lwe-ZEC alubalulekanga. Kwezemaphandleni ke silani lamhlanje Ntungami.
Lamhlanje ngisePlumtree koMadlambuzi lapho okulosobhuku ophithelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sekulezibonelo eziningi ezikhomba ukuba amabandla aphikisayo azehluleka ukubumba umanyano ozancintisa ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo. Phakathi kwamabandla atshiyeneyo, kulabakhokheli abathathu kade becatshangelwa ukuthi bengakhokhela lumanyano, laba ngabathi uMnumzana Morgan Tsvangirai oMDCT, uNkosikazi Joyce Mjuru weNational People's Party kunye loMnumzana Tendai Biti oyebandla lePeople's Democratic Party. Kodwa akula kuvumelana. Sixoxe lesinye sezikhulumeli zeNPP uMnumzana Methusele Moyo.
Yes, thina njengebandla le-National People's Party, i-coalition ngokwazi kwethu ilokhu ikhona phakathi kwamabandla wonke aphikisayo. Ukuthi ngubani ozakhokhela, ngubani ozakhokhele, kungaba yinto engahlupha. Kodwa into ezakhulunywa, sithemba abasikhokhelayo ngabantu asebe le-experience kwezombangazwe bazabakwazi ukuthi bekhulume, bakhulumisane kuze kufike ekuthini kuvunyelwane ukuthi mbani okhokhelayo.
Kanti khona ukusayinelana lasayina kungakacaci ukuthi ngubani ozakhokhela umanyano lo?
Laphana kwasayinwa okuthiwa yi-memorandum of agreement, okusho ukuthi yisivumelwano sokuthi siyavumelana ukuthi sizaxoxisana. Loko kusenzakala khathesi yilo uxoxiswano lwakhona. Laphana kwakungasayinwa ukuthi kule nto ekhona evunyelanayo, hathi kwakuvunyelwana ukuthi kumele kuxoxiswane. Yikho esikwenzayo khathesi, sithemba kuzafika esikhathini esifitshane esilandelayo kuzabe sokucaca sokunempumela kulokho kuxoxisana.
Manje nxa likhangele abanye abafana labo Nkosana Moyo abathi bona kabafuni ukuthi kumanyanwe, likuthatha njani lokhu? Akusoze na kuphazamise imizamo yenu yokuthi linqobe umongameli mgaqo?
Nkosana Moyo singathi ngumuntu ozifikela izolo, sesike khuluma la ucabangayo mba kuphisayo. Ilisho asikhayele ngalo lati ilisho esimkhayele ngayo besivele singazange sisho ukuthi sinokukhuluma laye, ikhulumisana sodwa yena kaqhube olwakhu lati sikhubo lwethu uhlelo. Yena uDr Moyo usuka esengathi usephatheka kakhulu ngohlelo lwethu, bese kusengamthembi ukuthi yena olwakhu uhlelo vele ngolwane.
Kanti manje ibandla lenu lizayenza nini iCongress yokukhetha inkokheli?
Inkokheli uma unanzelela kahle kahle ama-provinces akhetha inkokheli nesabezegative zikhona. Okokuvene yi-Congress i-convention yokuyagcizelela, ngibuke uya-confirma, ngibuke u-endorse. Isikhalethi zaba khona emalangeni alandelayo. Zolezi ingxoxo ezinye ezade zisikhathele isikhathi ukuthi bekuxoxiswana abakhulu bethu, abakhokheli bethu bebambekile. Sifuna ukuthi sithe lokho kuyithuka okujahekileyo. I-Congress iseduze emavikini wona lamalutshwane iyabe isikhona, iyayenzela eHarare.
Alo ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Ya indaba yamakoalition kodwa ke ngizaqala ngokukhuluma ngokuthi abantu bafisayo. Abantu ungabananzelela sibili ngobuningi babo. Bese ukuthi i-coalition iyaphumelela. Ngoba bayakukholwa ukuthi indlela kubeleke ukuthi izanu kuye kuphume esikole abantu babambane. Kodwa siyakunanzelela njalo ukuthi kukhanya ungathi hayi akuqondali kakhulu abaye bahamba siyale besiyale. Babona uhlupho esilalo kakhulu umuntu ngathi abantu laba uma kubona kalibathini. Basuka babe lomkhumbulo omncane bakhanya izikhundla zabo bengasakhanyeli abantu besibabo bafisayo.
Kanti khona ukuthi ngubani ozakhokhela ubona kuludaba olungakhathaza yini kumbe kusegcekeni ukuthi ngubani ongakhokhela
wele kuba nzima ukuthi ngisho kodwa ke ngibona ngathi bangahlalisana ukuthi baxoxisane kuhle hayi angibona kulosikolo ukhulu ngoba abantu bengavumelana ngibona ngathi abantu nxa bekhuluma nje lawo bezuzayo ngathi udaba lwabaphakathi kwaMorgan Tsvangirai lo mjuru lo tenda ipiti yamabizo esikathi yawathola nxa uhambe ebantwini kodwa ke ngibona ngathi mina bona abantu nxa bengavumelana kubele amamirabrabasendingacacileyo into le yimbona ngathi ayizozisikhathaza kulula nje ukuthi bavumelane siqhubeke siye phambili.
Wena ngombono wakho ubona ungani ngubani okumele akhokhele umbuthano lo?
Ngombono wami engakuthi ukuthi wele selandela amayizwe ayiprinciple ukuthi umuntu eyabe nanzele ukuthi nguyona support eningi kuground bembona ngathi kuba lula ukuthi akhokhele okwakathi angiyakuthinzwa lokuthi umduru lesupport enganani kuground angiyakuthinzwa lapho. Kodwa ngeye umuntu esiyazibona ungathi support ulayo sibile ekhanyayo ngoMorgan Tsvangirai ungathi uyakhanya kulayo kodwa umduru angilashiwa njengoba yangaze angene kwe-election leyo utenda ipiti wela ibathe entsha angazangene kwe-election engxenye yabantu bangale mbuzo kodwa umuntu osekuwangena ekhethini wabona labantu abamlandelayo ngoMorgan Tsvangirai.
Manje pho abathi umnumzana Tsvangirai usele minyaka ephosa ukufika amajuma amabili elokhu esehluleka ezama kuyini okuzayenza ukuthi kathi saphumelele ubona njani khona?
Ngokunye phela laye okumenza abantu bangathi abalaqiniso laye kodwa nxa mina ngikhuluma ngoMorgan Tsvangirai angifuni ukukhuluma ngaye sibili njengomuntu ozimeleyo lapha yabe ngikhangele ibandla lakhe ngifuna ukuthi ngicace lapho nxa ngikhuluma ngomduli laye ngikhangele ibandla ukuthi engxela sebengakulungisa ukuthi amanzi kubona abantu abavela kulawo mapatism ubani ongcono abaneke okuqathe kuleyo kodwa ke liqiniso ukuthi uMorgan laye uMorgan Tsvangirai sokube le minyaka eminingi ezama kodwa kungavumi engxenye lakho nxa ebona njani usengazama ukuthi engxenye avumele omunye umuntu la akathi ukuthi engxenye ngakuthangi nhlanhla yakhe laye akwaziwa empilweni.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fukembula
yikudibana kuhlelo lweze maphandleni igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngise Plumtree komadlambuzi lapho okulosobhuku okhitshelwe itranka ebigcwele ubulongwe babantu ngeviki edluleyo embuthanweni wokunuka abathakathi. Ngixoxa lonke waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga ngokwamukeleka, ngiyabonga ukuhlangana labalaleli bohlelo njalo.
Yine libona iziga lapha ngolesithathu akuyilandi indaba.
Inkomo bekunzima ngolesithathu indaba le iqale iqoqwa ngabantu ngemva kokubana sebebone iziga esigabeni ezingapheliyo. Isiga sakuqala saba ngundoda owaye ngumsecurity e-high school lapha komadlambuzi owapho ukuphiwa ukudla okusarayisi undoda lowo wakhalakhala ngesisu wasesifa. Kwasekulandela ukugula lokuthola kwabantwana ema-residential stands akomadlambuzi emastendini lapha abahlala khona asewatshintshwa abangamahostela amastendi akamama obekade ngu-headmistress sona lesi sikolo.
Babuyile ke owafa wafa kwasokuhamba njani?
amadoda angowafafa lawa abuyile angamadoda okholo lesiziyoni abuya amadoda la athe ngokufika kwawo aselandisa ukuthi kona hayibona babona ukuthi kona into abayibizelweyo ikufa kondoda wafa mahlayana amadoda asehamba ke ethuneni lalowo ndoda lapho afike athatha khona inhlabathi aqonda layo esikolo esithi kulapho kuqala khona umkhondo basika ke bachaza ukuthi kona hayi ngalelo langa undoda lo esidlaleyo poison kwakulomsebenzi esikolo wasephiwa i-takeaway kulapho kwasuka khona ukungezwa kake kahle esephiwe leyo takeaway ngomunye undoda ayesebenza layo ongumsecurity khona lapho okukhanya ukuthi kona undoda lo besebenzelana lo mama ongumphathi isikolo khona lapha lomunye umbalisi ngokuchaza kwabo kwasekusuka ke khona lapho ekuthini baqonde esikolo ke kulowo mbalisi besiyamfuna ukuthi abuye lo mama yena lo engehedi abantu labo balile bathi kona kwakuqala bona abamukeli ukuthi kona into leyo eyabo wafa wafa ingene esikolo
bacine bekhiphani pho
kuthe ngemva kokona lokho umama lo wasefonela amapholisa ke ukuthi kona abantu laba bafuna ukungena emzini wakhe amapholisa ke yasegijima esiya lapha kade kubuthele khona abantu basiya khona ngale ba khuluma amagama aqatha ukuthi kona abantu bachiteke okwenze ukuthi kona uofficer in charge aqine sedubula isibhamu phezulu kodwa abantu balabe lokho benjalo besithi kona hayi thina sifuna ukuzwisisa inhlalo yethu njengabahlali bakomahlambuzi ukuthi kanti kwenzakalani esigabeni ngoba lamanye amathuna avuka ephandiwe ekuseni kungazakali ukuthi kona aphandwe yini lezi dumbu zibekwe phezu kwamathuna
kulesi sihlakalo esinjalo esake senzakala
kulomdala okuthiwa ngusaphadeti kwayenzakala leso sehlakalo enyangeni ezimbili ezintathu ezidlulileyo
ngezinye indlela owafa wafa bathi abathakathi bakhona apha esikolo baphakathi
ngendlela abachaze ngayo bathi khona abathakathi bakhona lapha esikolo then omunye ungaba ngumama yena lo osowathiya ukuphatha lapha esikolo ngendlela abakuchaze ngayo ke
akusitshele ngobaba we-trunk ebigcwele ubulongwe babantu lapha ncube kuyini kahle kahle likubonile
undoda lo sobhuku onguye ophethe imadlambu tivileke naleyo kade ngisebenzela kuyo umsebenzi kusukela kuqoqa umsebenzi lo undoda lo wayengani vele akafuni ukuthi kona umsebenzi lo wenziwe ngoba wayelokho egijima esiye emapholiseni esiyangisana lamapholisi ukuthi kona amise umsebenzi lo then kuthi sokunjalo induna isithe umsebenzi uqhubeke bathi manje abafana baya emzini wakhe behamba naye bafika bayabuya ke le-trunk naleyo eluhlaza eyagcwele bona lobu bulongwe babantu nokunye okungumuthi abathe khona kuthiwa ngumadubula ukuthi ungangani awuwelelani laye ngelinye ilanga ungayehlelwa yisiga esithile esingaqondakaliyo
ontikoloji kukhona yini okukhitshiweli kubonileyo okuphilayo
komo mina ukuthi into le angiyazi angikaze ngiyibone kodwa ngendlela abafana abachaze ngayo bebekhipha izimpondo lezi lamanye amathambo angaqondakaliyo akade buye labantu bona labo besitsho ukuthi khona izinto zona lezi yizo eziguquka izimo zibe yilokhu lalokhuyana okuyiko okudala umonakalo
inyoka edamu ke kuthiwa kuhambe njani sizokukhulunywa la ngenyoka esedamu
abafana bathe ke sebesithi khona ngcono bayayilanda ke leyo nyoka esedamu bayikhiphe kulapho ke kufike khona amapholisa afika ke ayenza wona lowo msindo abawenzileyo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo ncube siyabonga
ngiyabonga inkomo ba
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lowake waba ngukansila wakomadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo onguntungameli Nkulu
Siyabonga ntungameli Nkomo kuhlelo lwethu liphuma lendaba lutshona lendaba namhlanje sixoxa ngodaba lokutshengisela kwabasola ugatsha lwezokhetho olwe-ZEC silomnumzana Joseph Juma ilunga ledale le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo
o o o that way to get commando Nabani. Let's look at Lanuta and Lulu. Look at the Pansy Parliament. I got a good color. As these colors,
ngiqhubekela phambili
ngiyamuzwa uonavumne wethu babuchuma kayisilo qiniso lelo ngesikhathi sihamba kukhetho luka 2013 sahlaba umkhosi njengabameli baparlamente ababefuna ukuthi labo bayevotelwa lapho izano yayibisa amabhasi ithwele abantu bezano ontanga labo mama labo baba bafike lapho kulotshiswa khona ukuthi abantu bathathe izithupha lokuvota bafike bamise wonke umuntu oselayinini kuqale kungena bezano bathathe lawo lezo zithupha baregistre njengamavota bathi sebeqedile bathi wole wole emabhasini sisale lokhu esimile thina esimileyo uthi kuyafika ekhawunteni utshele izisebenzi zikambebe ukuthi khona sisesebhizi siyaqedisa lokhu kade sikwenza ume ihola elilodwa engakulobanga ukhangele udwendwe lwelayini labantu abamileyo so esikutshoyo yikuthi izeki luhlangothi lezanu-PF so umakarawu kuzamele enze intando yezanu yikho besala ukuthi kutshintshe lolu daba kanti lesabani nxadi nalivele lisazi ukuthi lizibambile njalo lizanqoba kakudinga ukudela phansi kayisiwe into entsha sayenza sivela kuzibuse ngo-1980 savota ngezithupha kasizange sinike ubufakazi ukuthi sihlala ngapi lokhu kukhombisa ukuthi izanu ivele itshayanisa amazinyo ngoba isesaba ukuthi ontanga bangenza njalo bayevota babakhuphule
Mnumzana Chuma, uyavumelana yini laye uMakhumalo lapha uthi yena hayi kukhanya imithetho isebenza kumabandla aphikisayo kuphela.
Hamba yabona lokhu into ezayo ukubona sibhoda siloku sibhoda indawo A1 khonapha ngoba lami nginje ingamtshela ngobufakazi udadewethu othengisa ukuthi wona vele thina ngathi njengezanu PF not izanu lokho sithi izanu ngiyakudala ngathi sithi izanu PF izanu PF lathi sinje bethi nensolo kakhulu yilaba esibathi ngama civil servants abayibo ababamba imisebenzi naleyo ngoba uningi lwankulu ungakhangela vele bebengani ba-anti izanu PF bebengabantu abavele lawo besibengene kulozeni kunto le ethiwa ngesilungu i-regime change agenda lokhu ngingakutshela ngokugcweleyo ukuthi ona even ungakhangela ngiyakhumbula kwenye indawo lapho ungawina khona u-honorable uTenai Bitsi uningi olwalumvothela kwaphana kwakungabantu abasebenzela ezomthetho amapholisa nalani wawina ngabo otshengisa ukuthi vele abantu laphana bebengekho kithi so ukuthi abesesithi khona abantu bona labantu omakarawu labantu bani ngabantu abezanu-PF bathatha iziqondi zokuzanu-PF lampo lokhu ngingakuphikisa ngikutshengisa futhi ngemizekeliso nale engikhuluma ngayo miningi kakhulu nami nginje kimi lapha eTranabampopoma ngakubamba sobala kodwa kwana sengibone omunye umuntu wangena esiyavota wathi eqeda ukuvota bemgxamuze omunye ku-inji laphana ujesus usevotile abamgxamuzanga ngase ngizuzuna bangaki abangene benza njalo bazachasa umathela ngentuthana besizuluna bebabalekise besuke lapho bengaxhambanisa idolobha bebengathathela abantu izinto izinto zabo njengokuthi khangela umzekelo sokhona amashopu uvice president impoko athi angama-shopping ahlale egqekezwe njalo nje kungavele kube nomsindana lowo bahle begijile kwaphana uyadiliza bengene phakathi bebhuthe izinto bethatha izinto abanye ngabathatha utshwala abanye ngabathatha lokho lalokhu so yikho ngithe mina into eqhathelana asikhange bengibona yipi indlela ebalulekileyo esingayilandela ukuthi kuqondiswe into le
ukuthi kuya kuthela intutu ezihitshayo abalandeli bethu bayantshontsha emashopu anjengoba bumpoko honorable vice president kayisilo qiniso lona lelo bungaphi ubufakazi obutshengisa ukuthi laba bantu ababanjwayo begqikeza ezitolo bahanjiswe emakhoti bangaki ababanjwayo betshengisa ukuthi ngabe MDC kayisilo qiniso lona njalo izanu nxa yona itshengisela abalandeli babetshengisa asikazi sibona intutu ezihitshayo ezithelwayo kuzanu so lapha lithi ukuthi khona izanu yona yiyo yodwa eyenza izinto ngaphezu komthetho ngaphandle kwethu singalandeli umthetho and isikhathini esiningi sabe sihamba sihlabela singathethisi umuntu ukubona intutu zezingeni.
Lo-ke bekungunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee ye-ZANU-PF. Kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo samukela uLorraine Maplanka, umculi wengoma zokholo lwesiKristu olodumo. Yena esiqale ngokumbuza ukuthi uzwa njani ngokuthola isicoco kuMkhosi osanda ukwedlula owebulawayo awas.
Ayi, sibonga uNkulunkulu kakhulu ngokuthi ngiyosikhokhelelayo ngesiholayo entweni esizenzayo nokuthi ngiyosingobisileyo kulokho. Kakhulu labantu ade besibhotela labantu abasisapotayo.
Yiwuphi umculo wakho ongathi isibisibili yiwo ongabe ubangele ukuthi unqobe?
Besides i-album le, we also did i-concert yabo mama esayibiza ithiwa i-Women of Valor mhlaka 1 May e-Music Academy koBulawayo. So ku-concert yona le sasinqose abanye omama to come and sing other ladies. Kungabe kwenze le i-contribution yangkhona yakhangeleka ukuthi asiphushi ukuthi saziwe sisodwa but siyadonselana labanye abesifazane.
Yiwuphi umculo wakho ongathi udla ubhedu kulezi insuku?
Ingoma embonani ilubhedu kwalezi insuku Singing Glory ngoba ukumathathe SIFM and abantu layo bayithakazelela izinto ngihamba siyehlabela senza i-live bayayivotela khonokho kuyasithengisela ukuthi bayayithakazelela nokuthi yake yaba ngu-number 1 kwamaviki elandelana. I think khonokho kuyatho ukuthi bayayithakazelela akuyobona la into engisho cha.
Kumbe ubuqalisa yini
okuyimpela ngihlabela nje kodwa le album ekhulile yi-album yokuqala engirekhode ngiyedwa bengike ngifithela amanye ama-artists but this is the first project eyokuqala ngiyedwa njengo-Lorraine Maplanka. So kulelo dalade kule makadunyiswe lenye ethiwa ngumakhadende kajesu is a common song esayithatha nje sayitintsha kancane ukuthi abantu babeyazi kulo Alpha and Omega but i-title yayo ethiwa ngu-For Your Faithfulness i-medley yezingoma ezaziwayo nje sazitshintshayo ukuthi zichaze.
Ungasitshela ukuthi kanti vele uLorraine Maplanka ngubani njalo kuyini okwenza uhlabele umculo lowo? gospel okukhonza.
Alright. Ulorena Mablanga Sithole intombazane yakhulela kuBulawa. Ulorena Mablanga Sithole izulu umsebenzi kodwa nina Mrs. Thothombe yendile. Nendele ejaheni elihle elisang blessing Thothombe onguye ngisebenza laye kakhulu umanager wami uye udirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo wegospel ikuthi ngiliKristu ngazalwa kutsha ngathi ngangazi likaJesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani. Kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lo mzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Ungakahambi ungasihlabelela nje umculo uziphumela kwelakhe iphimbo direct.
mana ngihlabe.
Okay.
We're higher than the mountains. When the Lord sanctified me, singing glory, hallelujah, when the fire came down, when the fire came down, when the fire came down, singing glory, hallelujah, when the Lord sanctify me.
Wow, hayi iphimbo elimnandi ngempela. Sifonile kakhulu ukuxoxa lawe Lorraine.
Ngiyabonga tha.
Uphakeme uyinkosi yezulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo Lorraine Maplanka umculi wengoma zokholo lesiKristu yena ophuma ngomculo othi makadunyiswe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga weziphathelane labesifazane.
Siyabonga ingoma imnandi ke ingoma yokholo singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. lanxa sekusobala ukuthi amabandla aphikisayo awasoze amanyane kukhetho lomnyaka ozayo, inkokheli zawo lokhu zisithi ithemba likhona. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.